Umvukela lo uze ngemva kombiko kaqodolobho uMnumzana Ronnie Dube obethulele lenkundla ukuba ukhetho luzaqhutshwa njani ngokusemthethweni. Engakaginyi lombiko ngokupheleleyo umane wavinjwa ngelinye lamalunga le-Victoria Falls Combined Residents Association VFACORA uMnumzana Simon Dolo omgame ngelokuthi ukhetho kalusoze luqhubekele phambili ngesizathu sokuba ibandla leli belithume umsekeli kasodolobho wakoBulawayo uMnumzana Donaldson Mabutho ukuzokwethula umbiko wokuthi amakhansela wonke ebandla leli avotele uMnumzana Esias Mambume esikhundleni lesi. Imane yamemetheka lapho indaba qede kwashaywa amatafula, kwaphoselwana amazwi, kuhlatshelwa njalo ingoma zokumisa lolu khetho kwaze kwasukuma uDube kanye lezisebenzi zekhansili le. Amakhansela baxoxa okungokwabo bafulathela. Umsakazo lo uxoxisane loMnumzana Joe Mafu obengomunye walaba uchasisa isizathu sokuthengisela kwakhe.
Sifuna abantu abahloniphayo, sifuna umuntu oyinzalo yalapha ozakwazi amasiko lapha. So bekanti uMeya abe umuntu oyinzalo yalapha, asidingi umuntu oyi-foreign. Babuyile ngoba kakabazi lutho, abasoze bahlonipha abantu abethu, bazaqhatha abantu. Isiyeseliseka ukuthi engabuye ngu-foreign uzakuxosha abantu angabalogalizeni ya ekantini. Asikufuni kotshani.
Unkosikazi Judith Nyoni naye wethula esakhe isizathu.
Ufuna Meya unoziva vanhu, chizvarwa chaiyo mumwe unokhetwa navanhu kuti ati mangwana kana tavo neproblem pana iye tokwanisa kunda kunorevereka naye kuti patakakuviga toveri izvozvo takakuvigira yose.
Umgcinisihlalo weVFACORA uMnumzana Kelvin Moyo naye uchasisa kabanzi ngotshengiselo lolu.
But ngokuzwa ekukhulumeni izakhamizi zona ziyakutshela ukuthi hayi umuntu okade okhethiweyo yiphathi ngonje, but thina besifuna umuntu othile. So yikho ukucine kwenza safika esigabeni sokuthi ama-resident athe efika azwisisa athi asivumelani lento leyo esiyizwileyo elithi lina lifuna ukukhetha ubukhokheli esingavumelani nayo.
Loba kunjalo uMoyo ukhala ngokuthi imisebenzi kukhansili le izaphazamiseka.
Njalo enye into engayisho ukuthi siyaloyisa kakhulu ukuthi iphathi ngani iyalalelisisa ukuthi izwe ukuthi okufunwa ngabantu yini, benze what we can call negotiate for a compromise.
UMnumzana Ebert Ncube ongumgcinisihlalo wenhlanganiso ezimeleyo iWande Residents Association layo ucinano lokufuna inzalo yalapha.
Vele lo president yacho ukuthi khona ilizwe lakhiwa ngabanikazi, kanti manje ungafakelwa umuntu wokuza lizabuza njani, lizala kanjani ilizwe lakhona? Selisiyabuza kuyafana nokuthi kuphenya nangasiyankhaya angene esibayeni abambe inkomo athi le yiyeza bulawa.
UDube uthi kulusizi okwenzeke izolo.
Mhlawumbe bathathela kwamanye amadorobho lapho ama-candidates abe-imposed khona. So labo yikho behlele bezilungiselela. So ngizahlala phansi ne-management and also consulting ministry of local government ukuthi sinike i-directive yokuthi senze njani njengoba nxaso kunje.
Imizamo yokuxoxisana labebandla le-TCC ngalesi sehlakalo yehlule loba kade belapha ngoba beveza ukuba kabakabise mandleni okuphawula imibono yabo. Ukutshengisela lokhu kumiswe kungenela kwamapholisa. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.